Ngibone ngani mina konke lokhu kutshengisa ukuthi i-Britain sinanzelele le-European Union ndawonye sinanzelele ukuthi hhayi izijeziso zenotho lezi akade bezifakile kutsho ukuthi kazizanga zisebenze kakahle. Njalo kimi kutshengisa impumelo enkulu esiyenzakele itholakala ngokusebenza kwaqala ngoThabo Mbeki kulandela uZuma, ngoba yiyo ingxenye yokukhulumisana kumbe esingathi kufaka ipressure kumgabe esisebenzile yenza ukuthi kuze kugcine sokule government of national unity kade sekwenzakala i-referendum lento esifana laze nezo. Ngakho ngibone ngani nxa sesibhala amabhuku kwelizayo sizathi ukuthi hayi i-SADC yaba successful yaphumelela ekusikwenzeni ukuthi kube lokuhlalisana kahle kwezombusazwe kweleZimbabwe.
Ubudlelwano lobu asithi buvuselelwe kube lokudlelana kuhle phakathi kwamazwe womabili, kube lokhetho olulandelayo lube lomsindo, kuyini esingabona kusenzakala khonapho?
Ngibone ngani mina kuza kuba lokukhuluma kweleBrithani la ku-European Union kuthiwa hayi into azihambanga kuhle okwamaviki angatsholutho, bese kubuya njalo kwenzakale khona ukuthi sokudinga ukudlelana. Ngoba sokuza kwenzakala manje ukuthi uMgabe usezabe kwazi ukukhulumisana labeBrithani athi hayi bonani ngenza lokhu lalokhuyana, kabasoze bale belokhu besazi ingxenye eyi-1. Njalo esikubonayo ukuthi iBrithani kayisela yo inotho yayo enengi kakhulu ekweleZimbabwe, ngendlela yakhonokho kayisasoze ihlupheke kakhulu ngokuthi okwenzakala eZimbabwe kungabe kuyini kwezombusazwe.